Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu, njalo kabaqali ukuyenza. Sebeyenze endaweni eziningi, sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo.
UZulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo.
Ungakhangela u-MS ube bekubo 30,000 kathi sebekubo 60,000 or use it sebekubo 80,000.
Inhlanganiso yabafundi bamakolitshi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela isola ukukhwela kwefizi ngomvulo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Zulu useveze ukuthukuthela kulandela ukufa kwabantu abane engozini yekhombi ebhewuke ngemva kokupontshiswa ngamapholisa zinsimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Lumkhuba usudale ingozi ezifanayo esikhathini esedluleyo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ikhombi le idlule kuroadblock igijima emgwaqweni weVumba Mutare yasibhewuka kwafa abantu laba njalo kwalimala abayisishiyangalombili. Kodwa kajongo lutho ngokuthi amapholisa iyiwo abangele lingozi ngokupontshisa limota igijima. Zim Life ithi abantu ekade bekulikhombi bagoqela abantwana besikolo. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi amapholisa ehlasela abezimota ezithwala uZulu ezisebenza zingekho phansi kwezubukho khona osokubangele ukusilela kwezimota ezithwala abantu elizweni. Iningi emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo selisiya emsebenzini ngenyawo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eyenziwe ngamapholisa imbi kakhulu, njalo kabaqali ukuyenza. Sebeyenze endaweni eziningi, sakhumbula ukuthi koBulawayo kuyokwenza kanjalo into efanayo. Lapha baphose khona ama-spike, imota yalahleka emgwaqweni iyabulala abantu abaningi kakhulu. Ngabe bekulohulumende owabantu obusa ehlonipha abantu, amalungelo abantu, lezi zigebenge lezi zigila mkhuba bezizafela esitokisini, bezizafela ejele ngamacala okubulala. Kodwa-ke phela benza lokho abakuthunywe nguhulumende ukuthi babulale abantu, ngokuba kula muntu ongakwaziyo ukuthi ukufaka ama-spike emoteni ethwele abantu abaningi izaletha ukufa kwabantu. Ngakho-ke le njongo yokubulala ifezekile, bebevele befuna khona lokho, yikho kwenzakeleyo.
Ukhona ungathini Ncube ngokubotshwa kwezimota ezithwala abantu ezisebenza zingekho phansi kwezubukho osokudale ukusilela okubi kwezimota emadolobheni ikakhulu, njalo osokubangela ukuthi abantu baswele izimota baminyane abanye ngababi kwasebesiya emsebenzini ngenyawo?
Izimota akufanelanga zibotshwe, kumele abantu bakhululwe basebenze ekuthutheni njengalokhu belazo lezo zimota, ngokuba kakula misebenzi, akula ezomnotho elizweni ezingondla abantu, ezokuthutha zingenye izindlela lapho abantu abondla khona abantwana ababhadala ngakho irenti, ababhadala ngakho ischool fees, abathenga ngakho isinkwa impuphu isithebo. Ngakho ke nxa uvala kuyona liyanda uvala impilo yabantu. Akula ndlela yokuthi baphile ngaphandle kokuthi kube yikhona lokho abakwenzayo ukuthi basukume baye emgwaqweni bayethutha abantu ukuze bahambe belokudla ezindlini bayekondla abantu ababa. Ngakho ke uhulumende kumele kuyeke khona lokho akwenzayo, akuyekele angaqhubeke bopha abantu abondla abantwana. Kavuse i-economy, kavuse zomnotho, kube le industry, kube le ndlela yokuthi abantu baphile ngezinye indlela. Kodwa layo nale yokuthutha abantu angayivali, angabopha abantu, kubopha abantu ngale ndlela kwephula ilungelo labo, into engadingakaliyo, into esingayitholiyo emazweni abuswa ngendlela eqondileyo.
Yebo, uhulumende uthi izuko iyo yodwa emelithwa labantu, kodwa sokuvelile ukuthi lokho akweneliseki, ayiwenelisi lo msebenzi izuko. Lungalungisiswa njani lolu daba?
Indlela yokulungisa inkinga kwezokuthutha yokuthi usibuyele lapho besikhona, sibe lo zupco osebenzayo, sibe le private transportation esebenzayo. Lezo zinto zombili, i-free market ikaZulu, izakhamizi zisebenzisele izimoto zazo ngokuthutha ngendlela efaneleyo, behamba besiyathola ama-license lawo afunakalayo. Lo zukho la esebenza ngendlela efaneleyo, izitimela zisebenza ngendlela efaneleyo, konke lokho nxa kuhlanganisiwe kwenza kube lula ukuthi abantu bathole i-transport bafinyelele emsebenzini nasemakhaya. Lokho okwakwazukho yedwa kakusebenzi, kubulela ilizwe, kuqhubeka kulibulala ilizwe, njalo kuza kwehluleka, usoze kuphumelele noma sekutheni. Into nje engelamcabango phakathi engahlelekanga eyayivele ingafanelanga ibe khona. Kababuyisele i-free market, abantu basebenze ngendlela kade besebenza ngayo, baqinise uzupho kubambisane khona lokho. Kanti ke into enkulu futhi kudingeka ukuthi baqinise zomnotho kakhulu ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile, kodwa hayi lohulumende kuyamzimela, kunzima kuye ngeke kwenelise lokho.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uyakwazi ukuthi kulokusilela kwezimota ezithwala abantu, njalo uphezu kwalo lolu daba. Inhlanganiso emela abafundi bamakolishi kanye labamanyuvesi izinaso ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela mahlayana kwenhlawulo yemfundo kumkhankaso wayo olesihloko esithi hashtag fees must fall. Amakolishi amanengi akhweze imbadalo okuchiye abafundi abanengi besebunzi imene. Izikolo zemfundo yaphansi lazo zenze okufanayo. Izinasu ithi mhlaka 9 abafundi bazatshengisela emakolishini wonke bawavale. Inhlanganiso zababalisi ezifana leathuzi zithi ziyalusekela lolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wezinasu umnumzana Binoni Ncube.
Ungakhangela o-MSU bebekubo 30,000, khathesi sebekubo 60-something thousand, o-UZ sebekubo 80,000, o-Chinoyi sebekubo 80,000. Roughly ngathi ama-school fees amuve from i-range ye-20,000 to 40,000 to i-range ye-70,000 to 90,000. Abanye behamba baze bafika ku-100-something thousand RTGS. Eyiyo into enzima kakhulu kuma-students ngoba asikhangela indaba ye-school fees. Thina sitsho okwe-school fees kuphela ngoba sizitshela ukuthi yikho lapho iministry or uhulumende angenela khona, njengoba kuyilungi kungumsebenzi wakho ukukhangela ukuthi abantwana bafunda kuhle. Ngoba nxa sikhuluma nge-school fees asikabali indaba ye-renti, ngoba ngikhuluma kanje ama-rentals basithi sibhadale from $50 to $5 per day per head per room lesabe sihlala khona. Uzathola ukuthi abakule room elabantu abangu-4 bonke bebhadala maybe from ranging $55 per day. And they asikakhumila ngentengo zokuthi abantwana siyadla ezikolo la. As i-grocery sinkwa sikhwelile, so sokumele ngikhethe mina ukuthi ngithenge isinkwa ngindlela amuhla yini or ngibhadale leyo mali ye-renti yamhla lokho.
Ama polisa le watshelile yini ukuthi lilohlelo lokutshengisela ngoba sesike sawabona elichaya njalo elibopha kuma campus lapha nxa lithe laba lohlelo olufanayo ikakhulu likhona nangodaba lwama school fees lolo.
U-Secretary General wethu uzaphambisa incwadi kusasa but impendulo vele nje siyayazi. Nxa behluleke ukuphendula sibacela ukuthi balunge izindawo yeschool fees kuthi ukuthi lencwadi lesa yahambisa ukuthi basinikele umvumo ukuthi sibatshele futhi kwesibili ukuthi imali zathi abathi sizibhadala sizenelisi abasoze bayiphendule. So thina sesikhangela isituation esiyibonayo kuma institutions into esiyibonayo ubunzima esibuthola njengama students sekele yini ukukhuluma ngobunzima bethu ngenxa yokuthi ipolice licabange ukuthi lingakhulumi o sikhulume baphele babophe bathaye ngoba vele at the end of the day kuyafanana uhlungu osabuzwa sithayo lobuhlungu esibuzwa sehlile ukuthona ilanga sidlile esikolo kuyafanana ngoba at the end of the day ungasikufaye kuphi but siyazama ngazo zonke indlela ngoba sesivele sazama lokubhala incwadi sazama lokucela ama meeting abaphenduli. In fact uminister wakhuluma ku parliament wathina justify ukukhwezwa kwesikolo fees for quality education but thina abantu okuthiwa senzela quality education yangkhona asiboni ukuncedo bayo ngoba laseklasini yangkhona senelisi ukuhlala phansi ithole quality education. So amapolisa la kumele azi ye bazabuya babophembe bayathaya kumbe benzani but kumele bazi ukuthi sifunda labantu ababo futhi esibabona laba alamba. So lapho umpolisa mayesiza ezophakamisa imvubu yakhe ethaya kumele aqala azibuze ukuthi lapha sengithaya umntanami ongitshelayo ukuthi baba imali leyo iholayo wena incana yenelisi ukuthi ngifunde esikolo kodwa yena usethunywe ngomzali womunye umuntu ofunde esikolo esiphezulu ongafunde lapelizweni ukuthi hamba uyetshaya umntanakho ufuna ukukutshela ufuna ukusitshela ukuthi imali esikuholisa yona wena incane ngakho ke la yena ikenelisi ukufunda esikolo. So bazaphela babuye but siyatsho nje ukuthi asisela ngenye indlela ngoba singaze sivule sibuyele asezikwanisa lokubhala ama-examinations akhona siyehluleka sithwele nzima okungasikufake kuphi.
Umnumzana Benon Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso yabafundi bamakolishi lamanyuvesi izinasu. Umphathi Ntambo obona ngemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murira ubengabambeki ecingweni. Iparlamente yakweleBhilitane isipasise umthetho oza kwenza ukuthi abantu abangena kulelo lizwe ngaphandle komthetho bahanjiswe kwele Rwanda lapho abazahlala khona belinde ukubuyiselwa emazweni abo. Abanye bathi lo mthetho awusoze uthinte izizalwane zeZimbabwe kakhulu ngoba ujonge labo abafohla umngcele. Kodwa zibikwa zikhona izizalwane zeZimbabwe eziyake zingene eBhilitane ngalindlela zivela emazweni angomakhelwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo esizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane umnumzana Panyika Karimanzira.
Uqondane labantu ababengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babengene bengafulanga e-border okufanisa singa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli eborder kufanana lakho nokho ukuthi khona abantu ababengene lapha e-UK bengasebenzisanga iborder yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK ama-cases abaprocesswe yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula eborder bafikela eairport ngoba babe bebuye ngendiza mshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi yibo abaaffectwa kakhulu ngumthetho lo. Umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo ngumthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law ngumthetho omubi kakhulu uma ngiwukhangeleni.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ungani udaba lonalolu olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe?
Udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha eUnited Kingdom kumbe eEurope zibuya ngendizamshina kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokuthengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom ya labo abanjalo ye kuza bahlupa bazaphatha ludaba lolo.
Linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo?
Angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo.
Umnumzana Panyika Karimanzira ulwela amalungelo ezizalwane seZimbabwe ezihlala kwele Bilitane. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. INews Day ithi abafundi emakolishini labongi baqoqa ukutshengisela besola ukukhwela kwempatalo yemfundo kanye lokuholiswa imali ephansi. IZim Life ithi kulomsolwa omiswe enkantolo uGift Nyamayevu esetheswa icala lokuntshontshela umqhatshi wakhe ongudokotela imali engange $38,000 plus kanye le £2,000. Ikroniko ithi isivuno somumbu eZimbabwe lonyaka siza kwehla ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% ngenxa yokusilela kwezulu. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibona nemsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona ukuthi nabantu libani ithuba lokubana baphawule bona yabo imbono. Siyabonga kakhulu sathi ngahlala kunjalo. Sibuye siphawule laphana endabeni yokuthi abalandeli be-MRP baqathanisa i-CCC le-ZANU-PF ngithi hayi cha. Mina ngibona ngathi ngombono omncane yona i-MRP iyebambisane le-ZANU-PF ngoba abafuni kube lotshintsho kulolalizwe ngoba i-MRP ithatha abalandeli bayo ithi bavotele bona njenge-MRP kodwa bona banangitsho yena upresident. Upresident we-MRP asimuzwe funa ukugqugquzela ukuthi yena abe ngupresident wezwe. So yena imfuno yakhe ayifunayo uqumizwe kodwa uzoqhuma kanjani izwe angazange agavene ebe ngupresident. So sithi abantu bakithi bengakhohliswa i-MRP asingeneni sonke ku-CCC yabo Nelson Chamisa sikwazi ukuthi phambili labo sesingakwazi ukukhuluma ngayo i-MRP ukuthi mhlawumbe lathi sizigavene endaweni yethu singamaNdebele njengalokhu kwenziwa ngezinye izizwe ukuthi nge-province nge-province. Kodwa lokho ngeke likubone ngaphansi kwesikombuso seZANU-PF ngaphandle ukuthi uziqale kuphathe i-CCC ingaphatha ingakwazi ukulungisa lokho ngoba angiboni kuyinkinga. So mina ngithi abantu be-MRP bonke nje ngabe uyangami ngabe bangena ku-CCC ngoba uma bethi bazimele bona be-MRP bafana bayiZANU-PF. Mina ngibabona kanjalo nje ngwami umbono. So sicela abantu bakithi nje ebebonisane nje khona phana ngayi e-MRP yabo ukuthi iqala kuphi and izogcina isikuphi. Siyabonga kakhulu.
Livuka njani u-Studio 7 lonke balaleli labasakazi? Ngiyabingelela. Ngizama ukuphendula ubaba lo okhulumile ekuseni uthi sikhupha iphizano sivotele umqondisi. Umqondisi akakhontestile ukuba ngu-president baba, uzwisisa kahle. Umqondisi angenele khetho lokuba ngu-president. Umqondisi uvotela ukuba ngama-council ama-MP nokuthi uba yi-presidential. So ngokuthi nxa uzathi sivotele umqondisi asuyasimele ku-presidential siyavotela ngaliphi kanjani. So ngomunye umdlalo ozobuze siphambanisa singamaNdebele, singamaNdebele iphathi yakithi. Kodwa-ke okokuqala asikhangeleni iphathi eyiyo engasikhuphela iZANU-PF. Asukuthi sikhangele kwamqondisi kwenza uyasiduhisa ayazi le ifunayo ngoba yena uthi akamelilizwe kumela ematibheleni kuphela.
Ambingelele kustudio 7 yendikelela mphindaphinda sendiloko ebakithi ndiloko engikunjani ngufonayo kodwa hayi isikhalazo zami kazithatha. Ngicelisa bakithi ngixhumanise nama-human rights uze nami ke ngikhulumele ilungelo lami njengomuntu ye njengesizwe salapha eZimbabwe. Ke ngikhulume nami ngendaba zami bakithi. Ngikwazi ukuthi kufanele ngilandele liphi i-channel so that ukuze nginjani uze nami ngithathwe njengomuntu. Ambonge. Ye njengakathesi nje ngikhulumele ukuthi ngikhalela nami ukuthi ngike ngivotele ilungelo lami. Abantu abanjani ababhalisayo laphana badlula eceleni lapho ngifika bathi chazi azothatha laba abanjani abafuna ukuthi baba-register. Njengoba ngabe sebethethe ababo thina sisale eceleni so kasikwazi ukuthi sizabhalisa sizakwanisa yini ukuyavota ikakhulu imakhorokhoro ngoba abantu abaningi abanye babelahlekelwe yizithupha abanye nama-birth certificate into ezinjengazo nezo. Yikho manje siyacelisa ukuba sithole nathi funa mhlawumbe umneli ongaba ne-voice engcono nathi sibe sesinjani sese siyakwanisa ukuthola amalungelo ethu siyovota siyenze konke okufanele kwenziwe ngendlela yakhona. Elifast Malinga Ndlovu kuyelo khulumayo.
Ninjani basakazi bethu abahle, ngibonge ngithanda nami ukudlulisa lapha ukuthi kanti lezanu le isenzelani shuwa. Kambe abantu abathi sibambane nabantu baseMpumalanga belokhu bekhokhelile njalo for 42 years kodwa shuwa. Kuthiwa sithini thina singamaNdebele? Hayi bantu bakithi, hayi khona. Ake livukisane amakhanda kabantu. Laba bantu ake sivukisene amakhanda. Ake libheke uChamisa. UChamisa ngoba wayekwazi ngesikhathi beku-MDC Alliance ukuthi uphophula uyena wathi ebona ukuthi kunjalo wayengalindanga iCongress ukuze wini Thokozani Khuphi kodwa wagijima wamthathe. So masikhuluma kuthiwa silobandlululo, hayi bantu bakithi, hayi bantu bakithi, ake sizame ukuyilungisa le ndaba. Bantu bakithi amashona kasiyenzeli lutho. Ake libheke kuwo wonke amazwe lapho esilama-embasi khona ukuwambona umuntu wasesiNdebeleni kuthiwa sibekezelele into enje. Hayi bakithi hayi nayi MRP bantu bakithi, bantu basesiNdebeleni ake liyekele ukuba izihwaba, ake liyekele nje ukuzicabangela, like licabangela abanye abantu abantwana ukuthi abantwana bakhula beyini. Ha
molweni baphulipu umsakazo omuhle umagumba amane omhlaba awe ngilithanda kangi ngalivuswa njani kuleli khaza alinje eselikhona ligogodile mpela awu futhi malani bantu liphephe kumafulula akhona ngilibulisa lonke kumagumba amane khonapha eduze kwami emavillage nedaluka kandangula sivayo spangan 1 and 2 Stedland wanke ekezi ekohole awu azikhuluma umkhonane erusaphe selithanda bantu ngilithanda njani empowenzi phazi khona kobhulu yangilithanda bantu kilani yenkosi kilani yenkosi khonapha esipangani yazi emajaha kodube ha siyabonga siyabonga ukulalela umsakazo omuhle kusini nje ovenganya idalu
sakazi Studio 7 okhuluma ngudewa from Acholocho ngiyeke mbe mude nje ngifuna ukuba mfishane abantu baseZimbabwe maZimbabwe amahle ngicabanga ukuthi ayiphi into ehlula uNkulunkulu uNkulunkulu ngiyoza silamulela kulesi simo esibhekane naso umkhuleko ngicabanga ukuthi yiwoza sinqobe asikhulekeni bakithi ukuthi kulolu khetho oluzayo kulolu khetho olukhululekile njalo oza oluza silethela utshintsho elizweni lethu ngoba kudala sihlupheka ngaphansi kwepharty eyodwa eyathatha umbuso umnotho umile utempo yonke into ihamba kahle elizweni lethu kodwa leyo party ngenkohlakalo yayo umnotho manje uphelile uguqe ngamadola
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. EAP ithi abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo babulale abantu abayisikhombisa esabelweni seBono kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abahlamuki abahlasele inkamba yamabutho e-African Union kwele Somalia ngolwesibili babulale amasotsha kwele Burundi angamashumi amathathu. Singene kudaba lweMelika. Unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. UBlinken uphatheke emcimbini weWhite House Correspondents Dinner ongenwe ngamakhulu abantu abagoqela uMongameli Joe Biden osaziwayo kanye lentathelezindaba ngomgqibelo. Kubikwa kulabanye abaphatheka kulumcimbi labo asebetholakele belomkhuhlane lo. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris laye ubanjwe iCOVID-19 kunsukwana esedluleyo kodwa ubikwa esesilile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Dan Moyo ohlaziya njalo ezombusaswe.
Kukhanya sengathi kulamalanga ukuba COVID-19 positive akusafani lakudala ngathi last year or mayiqala iCOVID ngo-2020. I think because of ama vaccinations. I think sesifike lapho abathi khona sesiku herd immunity manje ngoba most people are now vaccinated, so igciwane leli alisakwazi ukube lizitshintsha kakhulu ukuthi libe yingozi. So ispread liyana iyabi lokhu ikhona ngoba igciwane leliyana lona lokhu likhona kodwa even though seli-weak selingakwazi ukuthi ligulise abantu kakhulu. That's why sibona iWhite House abo Kamala Harris nalo Secretary of State uBlinken okhuluma ngaye balibambile igciwane. Obviously ma ukuthi uteste positive kumele uquarantine and so forth ngoba akwazi ukuthi ungalinikeza omunye umuntu ole-weak immune system abesegula.
Uhulumende weMelika usekethisile kanti labantu labo abanye sebekhohliwe kabasagqoki amamaski isingathi ingozi yalomkhuhlane isidlulile yini.
Ingozi yeCOVID-19 ayikadluli depending ukuthi wena uvaccinatiwe noma uvaccinatwanga, and also depending njalo lokuthi uvaccinatwe ngayiphi ivaccination.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. siziphethe ngebe zihamba phambili. Uzulu uthukuthele kulandela ukufa kwabantu abane ekubhewukeni kwekhombi epontshiswe ngamapholisa ngensimbi ezihlabayo ama-spikes emutare izolo. Inhlanganiso yabafundi bamakolishi izinasu ithi ayibuyeli muva kuhlelo lwayo lokutshengisela ngomvulo isola ukukhwela kwe-fees. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.